Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngeSonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enenge ngokubangalisayo. Nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhataniswa ledola lemalika emkambo wezemali.
Njengoba singasinikanga imali ezona leli sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their
lo ngumbono weMelika wokuchasha ngomunye. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU-PF party eleMelika licatsha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecatshe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola 4 billion dollars ngenyanga ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. UDokotela Paulina Sikhosana uhlangothi olubona ngokuqhatsha odokotela ole Health Service Board uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane 400 million dollars ngenyanga. Ngakho ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho up to the conclusion. The Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, kanyazani phela bonke badivela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearings. Incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceedings ayenzeke loba bengekho.
Liyabe selisenzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjeziza uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo ocharjwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kuthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaproceeda.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale yabe liwabala amabizo one by one kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January abalama ngathi nje ukuselela imigama abala macala afana nayo bayabizwa bonke at the same time and amacala akhona abalwe abavumayo at the same time abalayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba semsebenzini bengathathanga esingathi yi-leave.
UDokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe-health service board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakwinhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abala mali yokuthi bayethoniswa amacala ngurhulumente. UDokotela Mthabi Sibhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi ukuyathoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagros zokubhadala orenti labofuel. Ezilongo singasinikanga imali zona lezi sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo
ukuthi ama-salaries ethu benjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo? Baba Pepe.
Imali balayo. Imali balayo. Siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-tax. Bayayekela i-fuel ikhwela ngeviki ngeviki nge-interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo. Yonke into yayi-increase. So imali balayo. Abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababani, but iningi vele selifunga uphuma. Abanye sebe-resigne.
UDokotela Mthabi Sibhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelemelika uthi imithetho yezomnotho emibi, inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusubise umnotho welizwe, hathi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli kaphathi ndaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika umnumzana Thiboneje utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa isiyeso zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi isiyeso lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe isijeziso. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphathamandla lezisebenzi zikahulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa-ke umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okuthiwa iMelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of the
lo ngumbono weMelika wokucasha ngomunye. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF leSouthern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma beza sukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besuselwe izijeziso lezi abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le warfare of millions of citizens of ama-member countries.
unathi uthi uhulumende wakhe kudala wakucacisa okufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe. Uthi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende, kuhlonitshwe amalungelo oluntu lamalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko, kulungiswe imithetho ezokhetho, kufakwe ekhokhela ekhethweni olukhulekileyo, njalo kungela ukuqilibezela, kubekwe obala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi, njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini kohlakalo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu womalwecatsha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngale ke kweleSiriya. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona, wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esibona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice, Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abu Bakr al-Baghdadi sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezembusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akutshengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe eklanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball kuma-terrorist.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe?
Antsho izinto ze-Syria konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comment. Ngibona ingane yena ukukhangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekhangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi usenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe ukuthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Hayi, kambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi uhlupho lina ngilikhangelane labo-Russia labo-Ukraine, lokho akulani labo-Russia kangithi loba laye umongameli ngabe bengafuni ukuyenza into enje, antsho bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Nomterrorist yena nasebemzuzeni. Bebevele bezakwenza loba ngumuphi upresident. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithathela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqhakathekileyo empilweni kwenzela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube, lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona bhuti, ngiyashona yabini nabalaleli ngibe lo Mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila, wena unjani? Ngibingelele uMadube, ngibingelele nabalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu ke zihlobo zami, thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Kase ngawo ke Madube, kukhanya ngazani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsukungani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi, bagcina bengena ku-WhatsApp, ku-Facebook, langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khonapho?
Just kuyahlupha Dube. Impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakufani lempilo esakhula siyiphila. Sihlangelele ekubeni ngabafana kathesi abaphuna impilo easy life. So lapho ngingena kwatata ngingena ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo omunye uyakhombisa ekhangelela ukuthi noma engumuntu omdala hhayi uzanzima ngesikhathi sokuthi iyakhombisa asadalale laba abakudala babesadalala sini imali make sure ukuthi sizilinde imali intombi ngiyibonile ngizakuyalobola ngithathe ngiphake endlini manje abakhathesi vele yake khanye kuthi ma ngizibonele mabhuzi sengikhangele ukuthi isebenza ngaphi ibhedi yakhe yemali njani angahlala fana ngicine ngihle ngimbambe ngithi ha impilo yalihambe iqhubeke siyaphambi la ukuthi kumbe umaduke ufuna ukugcina umbe ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzeli abengawukhanye enasegidini sakhe lokho ukuthi hhayi ngingakutholela umuntu i-social sengikhangele ukuthi usebenza ngapho fit at the end of the day abantu bonabo abawabona kubo-social lana besiyahlangana siyathola ukuthi umuntu ayisiwo kade umkhangelele siyaphambili sokuhlupha omunye umuntu uveze ukuhlupha.
Yes, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani konabo?
Yeah, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi nsuku asesaba ukushela. Amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba i-WhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngoba uyabungamboni umuntu omshelayo. Umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni. Emhlabeni wonke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu etshitshela intombi eyilanda for izinsuku kathesi sokungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa yethekhnoloji.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu wawumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi into ziyatshintsha sesenza into ekhona athethele isimanjemanje but nambona ngamthiwa sokubulala isiko esilazile ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha akhombise kube kuhle kube njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutsho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lo mama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Obe.
Yebo 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 mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngesingizi sithi breast cancer sixoxa lo sihle senkosi nyathi. Sihle ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho e-Voice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesiliso baba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola, injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Sisikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa. Njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathi esingiqinile, lokho lokho ukuthi inxa uvele wenzi operation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu zelule izitho zakho zonke ezaneleyo. Nxa isinye isitho sesuswe emzimbeni, ayisonto elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi ubonye konoku ukuthi usaphila.
Ngombono wakho ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubahile kakhulu ebantwini abadala abangomama engathi asebeke bazala kakhulu laba phezulu kweminyaka engingathi elamachuma amahlanu balutshwane ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane ebekhala ngemali yokuhlawulela ichemotherapy bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphukufakazi besithi bona batholi imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi qibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sihle senkosi. Mthwakazi omuhle, Zimpapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbapo muhle, Mthwakazi muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukunikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni esiza kuncedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli Testament elidala esahluko seshumi indima yeshumi nambili sisiya endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuzigcina zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angokula nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abasilaleleyo, ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulaleleyo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakanila anomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo alothando alokuzwisisana labanye abantu alokubekezela alokuthoba alokududuza alokwakha alokucebisa alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lo olaleleyo kumbe laba abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphathisa njani empilweni. Ze kube sekusiba nalapha ukuba izindebe izesiwula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso. Kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo uvesithi nabesesithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi. Kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi, kayiqedakali, engxenye iyaxabanisa, engxenye iletha izondano laphakathi kwabantu. Yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili, isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuwula. Abantu bayadinwa izinto ezibenza bangaze bahlaliseka bophuma emlonyeni yethu. Kwesinye isikhathi yasiqala bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla, balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani, kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekithombeisethethi uyabona bekhangela phansi beningi namakhanda. Nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule. Asikhangeleni amazwi ethu akhulumayo, silaleleni nenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze sizwe inkulumo lokuhlakanipha, sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi. UNkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula. Ungabi yisiwula-ke wena, njalo ungabi yisiwula ngenkulumo, ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisizi. UNkulunkulu asisize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wenu. La amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcwele, sithanda ukubonga umdala othando lwakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana usinike ingqondo lenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlani phalomsa. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders linqobe eleFC Platinum 3-0 emdlalweni weChibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo, iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu eleFacebook kumele wenze njani? Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipeji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khona mpana kubhalwa kule spotoni khona fitizele. Yes, lou esikhuluma ngakho lapho esidlana khona ingqondo siyabe sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje-ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kujoni lokhu njalo kusetshenziswa nxa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe ke mkhaya ukuthi kambe kujoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha-ke sibona ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo, sike sitshaye isintu phela njengesintu. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Feeling great, walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never.
yeloke ngumsisi K uteacher yami singahluka nokuthi sikhangele indaba ka diskokhela lamhlanje uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane $4 billion ngenyanga yokholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola iholo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecaja elikhulu kade icatshe khona ngale kwele Syria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngekeeps tube
7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.